imbadala wanade bezithola ngasenelisa ukuthi benelisa ukuphila lokuthi baye emsebenzini. Owesibili wawuhambelana lokuthi izinto zokusebenza esibhedlela azenele. Izithembiso sezenziwe ukuthi izinto lezi zabe zithengwa zidilivwe esibhedlela, kodwa impumelo yangkhona ibingabonakali. So ama-juniors kwagcinayo sithi hhayi nabasenelisa ukuya emsebenzini. Nama-junior akasayakheke kakhulu emsebenzini ewothini, benza umsebenzi omningi kakhulu. Ngakho nxa unaso bengasekho ukuthi umsebenzwana somele wenze ngomunye umuntu ovele laye lowakho omunye umsebenzi awenza. So kusuka kube nzima. So yikho sagcina sithi sesenza ama-emergency kuphela, kuze ufike isikhathi lapho uhulumende lama-juniors abazavumelana khona endaweni zemibhadalo lapho. Sibesinethemba lokuthi into lebo into engani ibingenziwa ngokuphangisa. Besingakhayela ngokuthi izafika esigabeni salamsa lokho kungakangela lutho olulungisiweyo. So ukuya kwesikhathi lathi sasisenelisesiqhubeka sinjani, sisenza i-emergency yaleyo ngoba lathi esikhwameni lapho kuyasidla kakhulu. Njalo mbona ngane ngxa ungabe kwenze izinto zaba wesi ukuthi abantu basuke basebexotshwa imisebenzi.
Uhulumende izolo ubize odokotela bezinga laphansi ama-junior doctors ukubana aphenduke emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Uthe ngokwenza njalo azabuyiselwa emsebenzini akula mibuzo abazayibuza njalo kabasoze bahlukuluzwe. Ubona kusenzakala yini lokho? Lani libuyela emsebenzini njengama-senior doctors?
Ngenxa yokuthi bengiphathekile. Lokho ngibone kwi-message yade engakayibalisisi ukuthi ngizwisise ukuthi baze bafike kusinqumo esinjalo bekuhambe njani. So kangilalwazi olweneleyo ngakho khonoko. So kunzima ukuthi ngiphe umqondo wami ngakho ngoba antwanazo oluningi ngakho. Kodwa ngibona ngani nxa kuyikuthi kuyikho abavumelane khona. Ezongezibe kungasonto ukuthi kusasa bayaphinda sekuleyinye futhi ingxoxo ngenxa yokuthi nxa bengavumelanga ukuthi indaba zokuya emsebenzini imali zangkhona zokuhamba zizatholakala njani. Ngibona ngani siyabe sibuyela bethu lapho esiqalisele khona. Ngolwazi lwami nalo ngendaba leyi ukuthi kwaqalise ukuthini abantu abalayo imali yokuya emsebenzini. So ngaze babuyele ngemva kwe-48 hours. Nxa udaba leholo lungakhangelwanga, ngibona ngani sizaphinda sibuyele futhi ngenxa yokuthi bazefikela futhi ukuya emsebenzini.